So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuhlangula 2020 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje kulungiselelwa usuku lokukhuleka kusasa. Ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Iqakathekile kakhulu icoko likamongameli leli ukuthi lisikhumbuze ukuthi abantu sekumele sibe duzane lokuthi sonke isikhathi inhlupho zethu sizibeke ezandleni zikaNkulunkulu.
Abanye abantu bathi kabasoze benanze usuku lokukhuleka olubekwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Yena uyathandaza yini? Ngoba manje simanxibanxiba. Akaqala thandaze yena, thandazele igugu rawondi leyo owayenzayo.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuswelakala kwamanzi.
Isikhathi abuya ngaso ngo-1 ebusuku kuyagodola. Abe ngo-4 sehambile, siba lawo kwama-hour mhlawumbe ayi-4 or 5 njalo abengaphumi kakhulu.
Kulomunye njalo umuntu onsundu osefele ezandleni zamapolisa kwele Melika. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zokulabantu abedlula amakhulu amathathu lamachumi amahlanu 356 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi phakathi kwenani leli sokubhubhe abane kwasila abangamachumi amahlanu lane 54. Luthi sokuhlolwe abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 58,239. Abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku yilabo ababuyela eZimbabwe bevela kwele South Africa. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili 7,808,733 abahlolwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,542 sebabhubha. Uyamempetheka kakhulu umkhuhlane lo kwele Melika lapho osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abantu kumele bathandaze kusasa ngosuku athi yi-Presidential National Day of Prayer and Fasting ukwenzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ngamandla. Kodwa ke kulabantu abaningi okuguqela abafundisi abathi bekumele axolise uZulu uqala ngokwenzakala elizweni engakabeki usuku lolu. Omunye wabacothoza indlela uMnangagwa ethule ngayo lokhu ngumfundisi uSeni Sibanda.
Ngabe umongameli uMnangagwa ubethathe lolu daba lokucela umthandazo lokuzila walunika amabandla abafundisi. Kwaba yibo ke abaqoqa abantu, kwaba yibo njalo abawulungisayo lomthandazo. Ungabe lobu senzelwe esigodlweni sakhe kodwa kube ngamabishops ngamabandla ababa phambili. Manje ngenxa yokuthi kuphume kungani nguye president obizela abantu umthandazo, kuba lenkinga yokuthi abanengi bayajidela ngemuva.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Bekezela Maduma, isakhamuzi seGwanda.
Khona ukuthandaza sibililizwe liyawudinga umthandazo. Indaba ye-corona iqeda abantu kunzima, kodwa osokuhlupha ukuthi umlomo osuka kuwo ukuthi abantu abayethandaza awuniki i-confidence ebantwini ukuthi bangathandaza sibili kube ngumthandazo ohambayo. Abantu baseselezinto eziningi abafisa ukuthi ngabazikhuluma lo Mnangagwa ukuthi ngaze yalungiswa lo mongameli uMnangagwa, kodwa hhayi ukuthi beqalela ngokuthi asihlanganisene amakhanda sithandazele ilizwe, hhayi abantu kakubahlali kuhle. Nga ucele nje abanye abantu abafundisi, abanye abantu abanjalo ukuthi bekhulume ngendaba yelilanga lokuthandaza ingxenye abantu bebezalalela.
Unkosazana Caroline Moyo uyakusekela okukhulunywa nguMaduma.
Ukukhuleka vele siyakhuleka ukusa kwamalanga ikho kusiphilisayo. Engikushoyo ukuthi umnangagwa angazofuna ukuthi azenze angani uyena uyalazi igama lenkosi akasiyeke.
Umnumzana Sibusiso Majazi laye ulombono ofanayo.
Mina ngiyezwa umnangagwa lento ukuthi abantu abathandaze. Yena uyathandaza yini? Ngoba manje simanxeba nxeba. Akaqala athandaze yena athandazele igugu rawonde leyo owayenzayo. Then bese khuluma ngezinye izinto. Kuthandazelweni abantu izandla zigcwele igazi.
Omunye wabasola okwenziwa ngumnangagwa umnumzana Prince Khumalo ohlala kobulawayo.
Thina njengabantu beZimbabwe nxa kulento yade kumele siyenze bekumele sibonge ukuthi uThixo usivikelile phakathi komkhuhlane lowo, nothi ukuthi sithi sicela lapha ikho ngani angihambelani lakho, but ekubongeni kufanele ukuthi ngabe siyabonga.
Kodwa bakhona abamsekelayo abanjengomnumzana Peter Ngwenya ohlala eGwanda South.
Kuyabongeka kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa ethi akukhulekwe izwe lonke, masikhulekela umkhuhlane lo ukuthi siwuncobe.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Muzi wabo Dube ohlala eJojolo esabelweni seMatabeleland North.
Umongameli uqinisile simathi siyikhulekele le ndaba ngoba le ndaba inzima sibili sazoqeda abantu. Kodwa inkalakatha yokuthi nje abantu begxile emthandazweni ukwenzela ukuthi uNkulunkulu esivikele kule ndaba.
Baya kusekela abaningi abakubandla elibusayo. Omunye wabo umnumzana Believe Gawule.
Engxenye mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela. Ngoba kuqakathekile kakhulu khonoko icebo likamongameli. Njengoba thina singabantu eZimbabwe singabantu abakhonzayo abamesabayo uNkulunkulu. uNkulunkulu nguye kuphela osipha amandla. uNkulunkulu nguye osenzela konke. Ngakho ke konke sikubeka ezandleni zakhe. Konke njalo emumeni nalo esikhangelelayo ona lo umumo weCorona. Ngumumo wesikhathi sibili esidinga imkhuleko emangalisayo. Ngoba umkhuhlane lo usutshengisile ukuthi hatshi ngaphandle kokubana uNkulunkulu angenele akula enye into kuphela engancedisa. Mbona ke kuqakathekile kakhulu icebo likamongameli leli ukuthi lisikhumbuze ukuthi abantu sekumele sibe duzane lokuthi sonke isikhathi inhlupho zethu sizibeke ezandleni zikaNkulunkulu.
Akwaziwa ukuthi abanye abantu baza kulandela kumbe hathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kumele bakhuleke njalo bengadli ngosuku lolu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abaningi kobulawayo bakhonona ngokungahlanzeki kwamanzi osokubangele ukuthi kubhubhe abanye babo. Abahlala emalokijini akoqela eluluveve emakhandeni lamanye bathi angcolile amanzi abasebenzisa kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi bathole nzima ngokumelela amanzi zonke insuku abawathola ebusuku. Unkosazana Wanele Ncube ohlala eCountry Park uthi amanzi kawatholakali elokujini leli.
Into edanisayo ukuthi isikhathi abuya ngaso ngo-1 ebusuku kuyagodola. Abe ngo-4 sehambile, sibalawo kwama-hour mhlawumbe ayi-4 or 5 njalo abengaphumi kakhulu. Sicine sehluleka ukukhelela amanzi. Ngesikhathi esinjalo siphakathi kwe-corona singazi ukuthi sizogeza ngani izandla. And enye into ezisa ubuhlungu kakhulu kulazo zonke ukuthi ogogo bazokwenza kanjani ngala manzi. Ikakhulu ngaphe ekuqaliseni kuma-4 lapho i-Country Park aqala khona, kwezinye izindlu awaphumi ngitsho. Abantu abasawazi bathatha ebhawuzini. Ebhawuzeni langikhona akwazakali loba amanzi angikhona aklini. Bese silo sicelo sokuthi ikhansili lathi e-Cowdry Park isizwele njengamanye amalokishi. Lathi sike sithole amanzi loba ilanga elilodwa nje zwilanga lonke hatshi ebusuku.
UmaNcube uthi amasela asibathwalise nzima ngenxa yokuthi ikhansili ibanika amanzi ebusuku.
Abantu bayasuka besiya kukha amanzi kwezinye izindlu. Amasela acine ethola ithuba lokusala engena kulezi zindlu abantu abasuke ngakhona. Aphinde ahambe emgwaqweni esehlukumeza abantu.
Siyakhala njalo esinye isakhamuzi se-Cowdry Park, unkosikazi noMathemba Ndebele.
Kukhona iline e-Cowdry Park. Umama otshontshelwe zonke impahla zakhe lezabantwana ngesikhathi sokuwatcha ekuseni seniso. So siyacela sithi ngasi yasizakala ukuthi sithole amanzi ngesikhathi ngoba silodubo olukhulu kakhulu e-Cowdry Park. Kuyalethwa lebhawuza elivele City Council ukuthi lisinike amanzi. Kodwa uthola ukuthi abantu bayaminyana khona ngale sokungani kuyalwiwa khona ngale kungela order.
Baningi abakusimo lesi abathi kumele i-Council le ilungise udaba lolu. Iziphathamandla zedolobho leli zithi zithwele nzima ngokukha amanzi emadamu angasela amanzi. Omunye wamakhansila edolobheni leli, uMnumzana Mlando Ncube, uthi uyazizwela izakhamuzi zakoBulawayo ngokwezakalayo.
Yebo, sizwile udaba lokuswelakala kwemiphefumulo kuward 15 eluveve, and sikhala lemoli ezijiyo izihlobo zabo. Indaba ikuthi i-Council ike yathatha amanzi yahlola. Lapho sihlolela khona amanzi sathola ukuthi amanzi ka contaminated ukuthi alagcikwane, kodwa sithe sisiya ngezindlini kuma containers eluveve sathola ukuthi alegcikwane. Lokho besikwenze kungakaswelakala imphefumulo. Njengoba imphefumulo usiswelekele, sokuyamela i-Council ilukukhangelisise ludaba ukuze sifikele izakhamizi.
UNcube uthi kungamanga okwethulwa ngabanye abantu ebulenjini bokuxhumana abathi uZulu usesebenzisa amanzi akhiwa edamu lekhami alengcikeza.
Udaba lokunatha kwamanzi ekhami asikakhonekthi amanzi, njalo kasoze siwakhonekthe singakhulumanga savumelana lezakhamizi.
Kulabantu abathathu abasanda kubhubha abanatha amanzi angahlambulukanga eluveve lezinye indawo. Kulabantu abathi ubothwa kukaDelish Ngwaya okuthiwa udlelana nemuli kamongameli Emmerson Mnangagwa kuveza ukuthi kunengi okungaqondanga okwenzakala kuhulumende. Ungwaya wetheswa icala lokuthi wathola kuhulumende izigidi lezigidi zamadola zokuthenga ama-masks okuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Umnangagwa lemuli yakhe bathi kabadlelane laye. Ungwaya ngomunye wabaqondisi be-Drugs International le-Drugs Consult. Amakampani la kuthiwa wawasebenzisa ukuthi athole imali kuhulumende. I-Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa lolu daba kulezi nsuku. Kasenelisanga ukukhuluma loMnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli lezinye iziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Sokulomunye njalo umuntu kwelemelika ofele ezandleni zamapolisa kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd okuzondise abantu abatshengisele emigwaqweni besola ukubulawa kwabansundu ngamapolisa amhlophe. Okwamanje uRichard Brooks udutshulwe e-Atlanta kulensukwana nje kungcwatshwe uGeorge Floyd. Abantu sebephume ezindlini zabo bakhuphula izinga lokutshengisela emigwaqweni besithi kumele kuguqulwe izenzo zamapolisa kwele Melika amemethekisa ubandlululo. Abantu abacatshangelwa ukuthi badinga ukuphephela kwamanye amazwe abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili, 20,000, sebelungiselela ukusuka kuzwekazi le-Afrika bengene elwandle besiya kwele-Italy nakwamanye amazwe. Abantu laba kabanandaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje.
Ngelo baba mkhulu babelo bola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngamalobolo. Uze sihlaziye udaba lolungu lobaba umnqondo obanzi magonya lomama uShila Sibanda. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Masibanda, amalobolo siyabona kulezinsuku ukuthi ukhanya ngazani kunengi ongani kuyahlupha. So ke wena ubona ngazani kuhamba njani?
Amalobolo kahluphi babudube. Aba esihluphayo yithi ilobola lizanga lahlupha ngoba ilobolo yinto ekhona. Thina sesisihlupha kathesi ngoba asiwalandeli ngendlela e-right. Asisalandeli amalobolo ngendlela e-right, asisalandeli isintu sethu.
Lapho ke uthoni sibila ukuthi asilandeli isintu ngalipi?
Sesigijimisa imali, sesithengisa abantwa bethu, asisalobolisi ngendlela. Ulobolo kwakuyikuhlanganisa abomndeni kudala ukuthi lapha kulotsholwa vele sizale thina sesikhula vele ilobolo belikhona ngithi kodwa ilobolo bekubizwa ngenkomo bekungakhangelela ukuthi umuntu uhola malini bekubizwa loba uhola malini loba umalini bekubizwa inkomo zenezo ezifanele zibizwe. Kathesi into esikhona sokukhangela ukuthi umntanethu oyinkazana kumbe ngithi umntanami ufunde okungakanani, sengibiza ngokuthi umntanami ufunde kangakanani, sengicharja more than into ofanele ukuthi ngaba iyacharjwa, sesithengisa sisalobolisi sesithengisa.
Ye sizwe baba Magonya, abantu sebethengisa la.
Yayi ngiyamuzwa umama Sibanda sibili. Into ayikhulumayo Dube into lobuqotho ukuthi ilobolo mdabuko ngokwesiko lethu sivele silalo njalo into okumele ukuthi silondoloze sichile labantwana bethu sichike abantwana besazi ukuthi kanti vele iyona ngulona ngwalo ilobolo significance yalo kuyini empilweni yabantu. Ngoba ukuthiwa umama lapho ukuthi kathesi kwezinye insuku ugcina usizo kuthiwa hhayi ungangcono umchadume ngenxa yokuthi amalobolo kakaphuku. Abantwana behluleka ukuthi sibachadise ngenxa yokuthi abazali bathi amalobolo kumele aqala aphume kuqala. Kanti-ke into elivele ikhona ngitsho lasendulo okumele ukuthi lakathesi siyilondoloze siyigogose ikuthi ngitsho umyanga umuntu okuthiwa umpofu uyamthatha umfazi elalutho liyabizwa uzalobola lapho azathulela khona ithole uzalikhipha uzalobola umfazi azayiphela ithuba.
Ye khonapho ye sikhonapho ke Magonya, siyabona ke Masibanda okhulunywa lapha ngobaba Magonya kuqakathekile. Kuvele esintwini akutsho ukuthi kwakulotsholwa abantwana, hatsho ukuthi sulobola umuntu nje.
Yebo, kwakulotsholwa abantwana yikho phela thubeka thesi yikho ubaba uyatsho khona lapho ukuthi khona ilobolo ungazube ungomyanga ungazube awulalutho ilobolo elivele likhona kutho ngoba ubaba ngokutsho kwakhe lokhu sokuthi ilobolo alipheli ungaze uwe ungela mali uyamthatha umfazi lapho ozoyitholela khona imali uyahambela bale. Yikho phela kudala kwakuthi abantwana lapha sebekhulile sebesebenza kuthi bencedise uyise ukuthi ayenze neqedise amalobolo kanina elobolo unina ngithi ye yinto eyayikhona naleyo and singayibalekeli. Kungathi uyakhangela Dube kunohlelo eliluvulileyo kathesi uhlelo elithi sigiya ngesintu sethu ngoba sesibalekele isintu sethu asisasazi isintu sethu abantu balahlekile especially elizweni lethu leZimbabwe silahleke kakhulu ngesintu
sethu. Khonapho-ke Magonya uthi abantu sebelahlekile emasikweni la ekuloboleni akusakhanele ukuthi kume njani, kuzokuthiwa sokubanjwa imali sokubanjwa umtshado kakusaqhubeki njengoba la kwakubeka khonokho. Pho kulungiswa njani Magonya konke lokhu?
Kulungiswa ngemizamo enjengayonale esizwayo enziwa ngumama Masibanda yokugqugquzela ukuthi usapho lwakwethu lwazi imvelaphi lamasiko ayo njalo siziqhenye ngakho.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ake ngithathele ithuba ukuthi ngibonge umama uShila Sibanda lo baba uMnqondo obazimagonya lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana okuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni sikhangela udaba lokwephulwa kwamalungelo abantu sigxile kakhulu udaba lwamantombazana amathathu awebandla le-MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe Cecilia Chimbiri kanye loNetai Marova sikhangela udaba lolu amalungelo abo ayahlonitshwa na. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo asithintene udaba esilalo namhla kuhlelo amantombazana amathathu abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa basanda ukubotshwa okwesibili besetheswa icala lokuqamba amanga besithi bathunjwa uhulumende uthi ulabo ubufakazi obutshengisa ukuthi lokhu akusilona iqiniso ukubona njani lokho
ukubotshwa kwamantombazana la amathathu yinto nje engasimangalisiyo kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi uhulumende lo vele kajintshanga into yakhe nenhlala yenza yakhe okwakathesi vele sokwesabisa kithi thina ama-activist ukuthi uripote emapoliseni ukuthi kulabantu abakulandelayo kumbe uyathunjwa ngoba kuyagcina sekulicala lakho sebekwethusa icala
ukubona njani ukungenela osekwenziwa yinhlanganiso ye-United Nations kudaba lolu
inhlanganiso ye-United Nations esingenela kudaba lolu ingenela nje okusemthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi umuntu noba elecala noma engelalo kodwa kumele avikelwe alondolwezi emthethweni ngoba uhulumende wethu kathesi into aseyenza ngeke ukuthi use-abuse ama-rights abo mama laba kathesi kade belimile babachayelani babalimazelani nxa kuyukuthi borathi balecala elokuthi baqamba amanga nxa ulecala lokuqamba amanga kumelanga uchaywa ngoba sonke siyazithumela uye phambili kumthethandaba kathesi sebebahlukumisa bebancitsha ebheli babalandelela okutshengisayo ukuthi vele hayi indaba yakhona ayisondaba nje yokuthi kuthiwa baqamba amanga kodwa sekuyindaba esingena indaba ezepolitiki
Nyoni umbuzo wami wokugcina siyezwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi okwenziwa ngabebandla likaChamisa kuveza sobala ukuthi bafisa ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni okungekho emthethweni ukubona njani lokho
le yislogan esijayeleyo kusukisela umgabe ekhona nje laye wayetshona ikhuluma indaba naleyo yokukhitshwa okungekho emthethweni bona kuqakathekile nxa sokuyiba abakhitshwayo ukuthi into ezimele zilandele umthetho kodwa bona nxa beyibo abawephulayo umthetho nokuhlukumeza abantu hayi umthetho ungasebenzi ziningi izinto ezenzakala i-corruption ukuchawa kwabantu ukudutshulwa kwabantu emgwaqweni kodwa uhulumende yabe zithulile engakhulumi ngokokwephulwa komthetho kube sokubuya sokuqakathekile nxa sokuyikuthi hayi abantu sebesithi asisafuni ukukhokhelwa nguye hayi akula muntu okhipha omunye umuntu okungekho emthethweni kodwa ilungelo lethu ozulu ukuthi sizikhethele umuntu esifunayo ukuthi asibuse kanye lebandla okumele lisibuse so asiyethuswa into le abayikhulumayo ngoba vele sesijayele
hayi Nyoni sikuzwile kahle siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Mthwakazi omuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. Zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7 ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami isikhathi sami sesiphelile sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni weStudio 7 olebalulisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwa kusasa. So isikhathi kwamanje sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla. Igama lami ngontungameli Nkomo. Usiphatheleni lamhlanje mfundisi.
Namhlanje izwi lesiyalithola encwadini kaJakobe isahluko sesithathu siqale endimeni esihlanu siye kuma lapho esiza kuma khona kumbe kule elandelayo isihloko sethu namhlanje sithi izono zolimi indima esihlanu verse 5 lunjalo nolimi luyisithu esincane kanti luyazigabisa kakhulu bhekana umlilo omncane uvuthela ihlathi elingaka 6 nolimi lungumlilo ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu lungcolisa umzimba wonke luthungela uphila wonke luthungelwa isihogo amen namhlanje sihlobo zenkosi ezithandekileyo sikhumbuzana ngaleli ilizwe elikhuluma ngolimi ulimi lona lolo olusemlonyeni wakho olusemlonyeni wami olusemlonyeni kazibani okuba yilo olwenza sikhulume sihlabele lokhu esiyabe sikufisa sikukhupha ngomlomo wethu kuthiwa ulimi lolu luyisitho esincane kakhulu ungaze ube lekhanda elinganani ulimi lwakho luphose lulingane phosa lomuntu wonke osekhulile kodwa ke lona lolo limi luyingozi kakhulu ngoba nayilo olwenza ukhulume lokho okuphuma emlonyeni wakho ngabona siyakwazi ukuthi umuntu ongelalimi ngenelisi ukuba nakhuphe inkulumo ezwakalayo kuthiwa ke ulimi lolu luncinyane kodwa luyingozi emangalisayo ngobana ulimi lolu yilo lubhidliza ubuntu bomuntu kumbe lwakhe ubuntu bomuntu ulimi kumele silunanzelele siyazi nxa sibala le mbali ihistory amazwe ayahamba ezimpini eziningi konke kubangelwa yinto eyabe ikhulunywe ulimi olusemlonyeni womuntu imizi iyadilika ngenkulumo eziphuma ngolimi emlonyeni womuntu ubungane buyaphela ubuhlobo buyaphela abantu baze bavungelane ijoy bengenzanga lutho baphakamisa umbe ini bekhulume ngomlomo kuphela ngakho kuqakatheke kakhulu ukuthi omunye lomunye wethu anazelele ulimi lwakhe aluthibe aluqoboche endaweni yokuthi aphonguluyekela nje lukhuluma ingabe yini bakhona abantu abaziwayo endaweni zethu labesihlala khona abaziwa ngokukhuluma lezinto ezizilayo ezenza abanye abantu baze banzwele inhloni yena lo okhulumayo xa unyeya lulimi xa uqamba amanga lulimi xa uthethisa lulimi ingabe yini ephuma emlonyeni wakho ibuya ngolimi ulimi lwakho lulakho ukubana lubangele ungahlaliseki kwabantu uphele ngitsho labantu abangelacala kubangelwa lulimi lomuntu zihlobo ezithandekileyo yilo lalo kanazelele ulimi lwakhe ahlale phezu kwalo alubambe alubophe lulandele izinto ezinhle ngobana kuthiwa luthungela ukuphila konke sikhulume lezinto ezizakwenza abanye bangaphatheki abanye bangahlaliseki sengitsho lasezinkonzweni siyasike sizwe abanye abantu bekhuluma izinto ezingayisizwe ezingabafanelanga kangikhulumi ke ngenkokheli zalo mhlaba zithembisa abantu izulu zikwazi ubana ziqamba amanga zithi okubomvu kumnyama kumnyama kubomvu konke khonoko kubangelwa lulimi asilindeni ulimi lwethu sikhulume izinto ezakhayo ezingachithi abanye asikhulekeni baba thixo olungileyo busisa ulimi lwethu lwakhe inhlala kahle ebantwini bakho lulethe udumo lonke ngakuwe ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
hage ntatheleni thuba ukuthi mbonge untungameli Nkomo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo kulungiselelwa usuku lokukhuleka kusasa ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje oluvalelisayo ngugibs dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.